ngibe ngimtshana nenhliziyo yami yonke. Umina udale bengimtshana nenhliziyo yami yonke. Umina udale bengimtshana ngomoya wami yonke. Umina udale bengimtshana ngempilo yami yonke.
Yeah.